Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 11 kuNtulikazi 2024 ngokifstube. Endabeni zethu lomhlanje.
Ezikolo abantwana bamthambiana ngendlela. Ungamdonsela ekuseleni uzama ukumbuza, uza kutshela ukuthi ucine ukudla uthange. Mhlawumbe lakho ecine ukudla edle iporridge.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi indlala eqhubeka ihlasela ngamandla kweleZimbabwe iphazamisa kakhulu abafundi abaningi ophakathi kokuloba imihloliso.
Okwenzakalayo ukuthi ilanga leli labakhona ngenza ukuthi inkokheli zamazwe e-Afrika zahlangana mhlaka 11/5 emaphutho ngo-2003 za-adopta lokhu esikubiza ukuthi i-African Union Convention.
Ikhomishini elwisana lobukhohlakalo namhla yenze umkhankaso wokulwisana nokutshontshwa kwemali lokunye kuzwekazi le-Afrika. Kulabantwana abancane eZimbabwe abahlutshwa ngumkhuhlane wejukela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi indlala eqhubeka ihlasela ngamandla eZimbabwe iphazamisa kakhulu abafundi abaningi abaphakathi kokuloba imihloliso ngoba bayabe belambile. Inhlanganiso ithi lokhu kuphazamisa abafundi kakhulu ezifundweni zabo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwazisa ukuthi uhulumende uzasungula uhlelo lokuphekela abantwana abalambayo ukudla ezikolo incedisana lenhlanganiso ezizimeleyo. Umphathintambo wezemfundo yaphansi umnumzana Torelai Moyo usanda kutshela abaphathi izikolo emhlanganweni omkhulu ukuthi uhlelo lolu luzaphathisa abafundi abedlula ingxenye yesigidi 580,000. ELeZimbabwe libhekane lendlala emangalisayo njalo abantu abayizigidi eziyisitshiyagalolunye 9 million badinga ukuphathiswa ngokudla. UNtukameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Actus umnumzana Themba Kuyemoyo othi ngempela isimo sendlala sibi ezikolo.
Indlala esilayo lonyaka asiyijwayelanga ukuyibona, mhlawumbe abanye vele abakazi bayibona. Ezikolo abantwana bamthambiana ngendlala. Ungamdonsela ekuseleni uzama ukumbuza, uza kutshela ukuthi ucine ukudla uthange. Mhlawumbe lakho ecine ukudla edle iporridge. Abaningi abantwana sebephila ngezithelo ezikhona. Pho-ke ezinye izithelo ezinjengemkhemeswane, imigwadi, izithelo ezidinga ukuthi uzidle usuke wadla olunye ulutho. Kunzima, izikolo seziqalisile ukubhala imihloliso yaphakathi kweminyaka o-grade 7 nelubhane lapha kumbe imithi emathebeleleni north labo-grade 2 baphakathi kwemihloliso. Imihloliso le yabantwana bayibhala belambile, ingqondo vele ingekho esikolweni, okuyukuthi imihloliso nje iyabhalwa kodwa umntwana akekho ekufundeni ngodaba lwendlala. Uzwisusisi ngoba umntwana uzambona esejumekile, uthi ujumeka nje kuhle kade ujumekiswa indlala. Umuzwe sekhala ngokuthi sisakhe sesibuhlungu kanti indlala. Siyesaba sibili ukuthi imihloliso izathi siyaphela, mhlawumbe abanye abantwana bequlekile. Okunye okumele sikukhangele ngalesi sikhathi, ikhazi esilalo asilijwayelanga. Ikhazi alifuna esiswini kukhudumala, and into engayenza esiswini kukhudumale ikuthi umuntu abe suthi. So abantwana bathwele nzima, bayatshaywa likhaza, bevele belambile. Asazi ukuthi sizayiphutsha imihloliso singazange sihlangane lengozi.
Sizwe uMnangagwa kunsukwana ezedluleyo sithi uhulumende uqoqa ukupha abafundi ukudla ezikolo. Kathesi ungathi zikhona yini ezinye izikolo lapho abafundi asebephekelwa khona?
Emhlukulweni mina engiwo ngapha eMathebeleleni North zinlutshwane kakhulu izikolo nxa zikhona eziphekela abantwana. Njalo eziphekela abantwana eziningi ngezi labazali abenelisayo ukuthi baqoqa bakuqoqayo kubuye kuzophekelwa abantwana babo. Abanye ngabalenhlanhla yokuthola amadona abancedisayo yizo eziphekayo. Uhulumende usengakhuluma athini, kodwa ke thina simfanisa lo mzali othi nesikhathi sendlala yena fika wose emagrosa labangani bakhe. Sethi nxa esefika ekhaya azenze yena olozwelo, afika athi hayi namfana phakulela abantwana mina indlala ingaze indlula la kusela ndayo, kade ningakwazi ukuthi udlile. Basuthi ngabakhangela bonke abantu abakuhulumende, ngazi bakhangela imikhaba yabo, bakhangela ukuhamba kwabo, bakhangela ukwenza kwabo, ngabantu abasuthiwe. Ukuthi kulabanye abantu abalambileyo bakuzwa nxa sokukhulunywa njengakade sikhuluma kanje entatheni. Sikhangela ukuthi uhulumende nga umuntu ozwela abantwana. Nxa i-social welfare siyangena ezikolo, iyanikeza abantwana umumbu bagayise ezikolo, mhlawumbe abadala bengadinga izitshebo. Kulalokhu esikubonayo ukuthi abadala vele kumele badinge wonke, badinge isitshebo, badinge impuphu, bayithatha ngabe yona ivele ingekho. Khonokho kuyizinto kwenzakala ngoba thina nxa sesikhangela njengabo-atros, uhulumende indaba ye-education siwayikhalala.
Umnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeni senhlanganiso yababalisi e-atros, wexoxa ecingweni lontukameli Nkomo we-Studio 7. EleZimbabwe limanyanela amanye amazwe namhla kanye nenhlanganiso ezijiyeneyo ukunanza usuku lokulwisana lobukhohlakalo ule-African Anti-Corruption Day eHarare. Ekhuluma emkhosini lo, umgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission umnumzana Michael Reza uthe kugcwele ubukhohlakalo kungatsha zikahulumende lakulabo abakhokhela ezomdabu. Ikomishini le isolwa ngabantu abaningi abathi ibopha njalo iphinde ikhulule abadlelana lenkokheli yelizwe abacatshangelwa ukuba balamacala amakhulu obukhohlakalo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele unkosazana Zimiso Mlevu, isikhulumeli seZak.
Ilanga leli lithakazelelwa ngamazwe angase-Afrika. So okwenzakalayo ukuthi ilanga leli laba khona ngemva kokuthi inkokheli zamazwe e-Afrika zahlangana mhlaka 11 July eMaputo ngo-2003 za-adopta lokhu esikubiza ukuthi i-African Union Convention on Preventing and Combating Corruption. Thina njengamazwe a-adopta i-convention leyi, ilanga leli siyaliqakathisa kakhulu ngoba lililanga elaphawula ukuzimisela kwamazwe e-Afrika ukuthi bazalwisana nobugwelegwele bebambene. So yikho esikwenzileyo besibambene nehlanganiso ye-National Prosecuting Authority, e-Zimbabwe Republic Police nama-civil society organizations asebenza ukukhankasela ukuthi ubugwelegwele buphele ngaba besikolo.
Singathi-ke kunceda ngani khonokho elikwenzileyo emphakathini?
Kufanele sizwe imbono yomphakathi ukuthi bona babona ngani sikhuza kanjani kule impi esikiyo yokulwisana lobugwelegwele.
Ye, manje sikhangela abanye abantu bathi hayi iZimbabwe Anti-Corruption Commission iyabopha abantu bakhulule ingasalandeli khonapho basicinga sithi hayi kungani okukhanya ukuthi ilenzani. Ungabaphendula sithini abantu abajunjalo?
Abantu bayabotshwa bakhulile ngoba kulilungelo lomuntu ukuthi nxa ebotshiwe anike ibheyili. Njalo okwenzakalayo ukuthi ukunika ibheyili komuntu ayisikho ukuthi usekhululiwe, kodwa umthetho weZimbabwe uthi umuntu ngesikhiwa bathi you are presumed innocent until proven guilty. So lanxa ubothiwe sibethe awukamgweki or awukaphawuli ukuthi ziyempela longumuntu icala walenza. Umthetho usazama ukuthi uzwisise indaba, uyasivumela umthetho weZimbabwe isekelo sombuso ukuthi indaba yakho izwakale edame wena usuka endlini. So yikho okwenzakalayo, yikho abantu abakubiza ngokuthi yi-catch and release, ukubamba isekelo.
Lo ngunkosazana Zimiso Mlevu, isikhulumeli seZak, obekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Abezempilakahle bathi abantwana abazalwa belomkhuhlane wetshukela okubizwa ngokuthi yi-type 1 diabetes kumele bethole uncedo masinyane ngoba kulakho ukubabulala besancela. Bathi kunzima ukuhlolisisa isifo lesi ebantwaneni abasanda kubelethwa, kubika uBathabile Masuku.
Umkhuhlane wechukela obamba abantwana obizwa ngokuthi type 1 diabetes uhlasela abantwana ngoba ezelwe umbendeni wakhe ungenelisi ukukhipha abathi insulin. Ngokunjalo umzimba wakhe uyabe ungenelisi ukwamukela ichukela ukuba lisebenze kahle. Akwaziwa amanani abantwana abalesifo lesi eZimbabwe loba ingcwethi kwezempilakahle zisithi engaba munye phakathi kwabane abalomkhuhlane lo abakuthelelwa ngabazali. Ingcwethi kwezempilakahle ziqonqosela abazali ukuba bananzelele izibonakaliso zomkhuhlane lo ukuze umntwana athole ukwelatshwa ngokuphangisa. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uchasisa ngomkhuhlane wechukela labantwana.
Yakuhlaleni sisazi impawu zomkhuhlane wechukela, ukuthambisa kanengi, natha amanzi kanengi, cikizeka umzimba, ukuzelwa indlala njalo njalo, mbijana mbijana, usenza njalo umzimba ubelokhu ucikizeka.
Udokotela Derek Matsika, osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo, uthi kunzima ukwelapha umkhuhlane lo ebantwaneni.
Ku-type 1 vele kala insulin, so asila thuba lokuthi sikontrole ngedayethi kumbe ngamaphilisi. Sihle vele siqalise nge-injection, okunye kulandele i-injection from there. Lo yi-acquired ngoba vele wabalayo emzimbeni. Ichukela into vele evela ngakwakho phakathi emzimbeni kusuphuma usiya phandle.
Uqhubekela phambili uDokotela Matsika eqonqosela umphakathi ukuba asekele abantwana abagula lomkhuhlane.
Ngenxa yokuthi uyanda abantwaneni siyanda uzo kuyibamba. Yikho abanye abaningi abe-type 1 abayandanga ukuphila empilweni njengabo-type 2. Kodwa singaphangisa ukuyibamba, siphangisa ukuyikhontrola, labo baphila kuhle njengonke umuntu. And uyafuze elandele imithi le impilo yakhe yonke. And futhi kuqakathekile ukuthi khona abantwana laba sibathula belawo, sibancedise ngoba ukuba ngumntwana ozihlaba injection every day impilo yakho yonke. Sithole ukuthi abaningi abaphambanisa ingqondo, so babedinga i-support psychologically ezikolo langekhaya.
Unkosikazi Janet Masuku, umzali olomntwana ogula isifo sechukela, ulandisa ngendlela umntanakhe asephila ngayo.
Umntanami waqalisa eleminyaka emibili esibanjwa ichukela, kumele edle ukudla kwesintu kakhulu, isithwala samabele, umfushwa, indumba, lamakhuthu kakhulu, kamelanga elambe kakhulu, kamelanga esuthe kakhulu. Lama injections uhlaba ekuseni lantambama. Umuthi wakhona uyi $15 since ama injection athengwa ewodwa.
Ukutholakala umntwana elechukela akutsho ukuthi umuntu kasoze aphile impilo epheleleyo. Abezempilakahle bathi nxa bengalandela imilayo yabo bayenelisa ukungafiki esibangeni somkhuhlane esingenza impilo ibe nzima. Ngaphandle kokuthelelwana kokosendo, ichukela alithelelwana njengeminye imikhuhlane engalutho ukumemetheka. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli William Ruto wakule Kenya usemise umsebenzi abaphatha indaba bakarhulumente kulandela ukutshengisela kwabatsha abathi kabaqhubi kahle umsebenzi wabo. Kulabatsha abasanda kubulawa kulelo lizwe ngamapholisa ngesikhathi betshengisela bekhonona ngorhulumente wayezama ukubumba umthetho ozakhuphula intengo yokudla lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika uba ele-Israel namhla libhombe indawo ezimbalwa eRafah eGaza, lapho elithe bekulabalwisana labo abe-Hamas akade bephosela amabhomba elizweni labo. Weziphathelene lezeMelika, umanyano we-North Atlantic Treaty Organization uthembise ele-Ukraine izolo ukuba uzasekela ilizwe leli ukwenzela ukuthi linqobe ele-Russia elihlasela ngamandla elizweni leli. Umbuthano lo ukhuthaze njalo ele-China ukuthi lime ukusekela ele-Russia elilwisana lele-Ukraine. Umongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden, ukhuthaze amalunga e-NATO ukuthi aqhubekele phambili esengeza imali yokusekela ele-Ukraine ukuze linqobe ele-Russia. Uhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxa lolandela ezombusazwe zeMelika, uMnumzana Tim Muringayi.
Sibone inatho isithi izancedisa i-Ukraine ukuthi iqhubeke ngempi yona le, ngoba the only way ukuthi kuachieve i-peace is by showing strength. Siyakwazi ukuthi uPutin le-Russia, they do not respond to anything else but force. Ngoba laphana i-Ukraine ba amabutho elokhu zine-Russia apho ngungena without permission and bebulala the sovereign status e-Ukraine that has been there since 1992 when they declared independence. So ukunceda khonapha okwenzwa yi-NATO kuzanceda ukuthi labo babe an advantage in talking about peace, ngoba labo babe lensimbi zempi to defend their own homeland.
Sibone njalo i-NATO ikhuthaza ke i-China laphana ukuthi ime ukusekela i-Russia kulempi. Yinto esingabona isenzakala nale.
Hayi, mina ngiboni ngoba i-Russia le-China they have relationships as the suka kuma 1950 for the Chinese nationalist war and the North Korean South Korean war babincedisana le-Russia. So they have deep relations and wonke balama government of dictatorship, so ngantu abayazwisana.
Ukhetho lwangolwezi ubona ngathi lungaphamba phazamisa na ukungena kuNATO kweUkraine.
Hayi, ilokhu zeni ukungena kweUkraine kuNATO akusoze kuphambaniseke ngokhetho lwakwezi, ngoba into ekhona yezo ukuthi kathesi iNATO isilungiselela ukuthi noma uNumzana Trump engangena uNumzana Biden engangenanga, bona they can operate on a semi-independent situation ukuzinceda as a European country. So hayi lokho angisoze angikuboni kungantwa kuyehlula i-Ukraine ukuthi ingene kuNATO and isikhathi sesifikile.
Umnumzana Tim Murengayi ulandela ezombusazwe zeMelika usecungweni lotabo kaNcobo weStudio 7 eseHwahayo khonapha kule Melika. Kulabaphikisayo abavalelwe entilongweni labanye abakhululwa ngamapolisa besanda kubotshwa beseliswa amacala okuqhuba imihlangano okungekho emthethweni. Okwamanje kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abika phose amajumi ayisitshiyangalombili avalelwe entilongweni emelele ukuthoniswa amacala okungena umhlangano we-Day of the African Child eHarare kungela mvumo. Baningi abathi batholiswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa olungiselela ukubamba okwesikhatshana isikhundla somgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Southern African Development Community. Abantu sebebuza ukuba kwenzakalani kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Brian Ncube okubandla lezaphu lomnumzana Joseph Juma ilunga lebandla lezanu-PF. Uncube usungula lingxoxo.
Lokho okwenzakala asonto eqala namhlanje kuhleli kulabantu nje abavalelwe bengela macala. Nampo o-Jobs Khala labo baphuma khona. Labo abantu ababoshiweyo angiboni ukuthi singaqondanisa le SADC summit ebuya lapha ungabe kuyinto elungile. I think ukureflecta uhulumende weZANU-PF ukuthi vele uhleli ngcindezela uZulu ukuthi bengaphikisi into ezimbi azenzayo. Njalo abantu laba kube ngishilo ngaphambilini ukuthi bamele inhlanganiso ethile ekuhulumende. So amboni ukuthi i-quiet diplomacy e-parliament iyanceda abanye abantwana bengelabazali bevalelwe nguhulumende weZANU-PF.
Ye, kwalithi abantu babotshelwani kangaka?
Ngingesifisa ukuthi ngawuphendula ngokugcwele, but njengoba lami ngingazi ukuthi nababotshelweni, mina into phela engingayisho ukuthi wona nxa ungenza into uphambanise vele isiphetho ukuthi njengoba lokhu bophana bonapho, angithi akusho ukuthi nxa sokunjalo kumbe sokusolwana kumbe sokuhambe njani, kodwa vele nxa uphambanisile uyenza into engayisiyo into esalayo kuyaba lokhu bophana khona bani okuza njani okuzavela. So ukuthi kushelele mina angeke ngakwazi ukuthi ngibekwazi kuhle kule sibili ngoba angilulandelela angudaba lwangkhona but I am sure uhulumende kaze uzapho kwenza into ekubhanqa nje ngoba ukuthi abantu ipho ngoba epho ngoba bobha kulama investigations yabe senziwe sisila bachubi phela angithi like any other country abantu bayenza umsebenzi wabachubi bathola izindaba zangkhona then sokusenza ama research sokusazakala phela phakathi kwabantu abaya abantu ababethengisa ngoba akwazihambi bekho umuntu ah labana bezicana lokhu naloku naloku abanye babengena lkathe sikumodern world yetechnology babe-record ama-conversation esenzakala ophana usenza lokhu naloku khona phana-ke sokubhildika izinto sokuthuthi hawu o labana bantu abahlezi laphana benza into e-right kanti bavele bona bayona bacabanga lokhu naloku
ye khonapho-ke ncube yamuzwa uyakhuluma lapho ugolide uthi abantu laba bephula imithetho yelizwe so ngakho-ke kulungile ukuthi baboshwe loba-ke kumbe kulungiselisa diki kumbe kuthenteni bawunile ngokutsho kwakhe yinkobe ethoniswa amacala lawo
singatshayi inja sifihle umphini lokhu keke kwenzakale ngaphambilini bengifake ujob scala njengomzekeliso ukuthi siyabona abantu beboshwa besemalungeleni abo okuphisa lokho kwenziwa nguhulumende silamalunge e-MRP ahlela iminyaka entolongweni ngenxa yama-protest ukuthi bebe-protesta ukuthi umongameli wabo obotshwe aphuma njalo ungakhangela imithetho esetshenziswayo ukuthi abantu laba babophe imithetho engekhoyo umuntu ahlala entolongweni okweminyaka emibili engagwetshwanga aphume ambone ukuthi kule investigation engathatha iminyaka engu-2
golide
azi unqube ntona uthethe ngabulo ngoba into engiyazi yokuthi usikhala wagwetshwa wahlawuliswa kuhlaliswa bona ngemva kwecala ke sihlele iphelile ukuthethwa njengoba ngitshilo mina uhulumende ngasozapho ngobopha abantu ngelalo olwabulenzakele uhulumende ngasozibhala wonke okuyabe kusizaa bana ungakhangela kukhona kuyabe kukhona okusala kube yilona kumele sikulalelisise sikudingise ukathi kuhambe njani laba baboshweleni kuhambe njani amsure kuyaphuma phela emakhoti lapha nxa sebe-aplaye labo obheli lanilani kuzaphuma kuke bona sibekwazi nokuhamba njani
yes ngakhonapho ncube
ugolide ngiyambona uyayibalekela indaba leyo kodwa benginike nje umzekeliso oyi-1 ibaningi abantu abadlule ezandleni zezanu-p f ezodlame ezobandlululo behlala entolongweni bengenzanga lutho baze phume isikhathi sokuthi bakhitshwe bengenzanga lutho kodwa sebehleli isikhathi okwezinyanga okweminyaka besentolongweni isebenzisa umthetho ukubandlulula abantu yezanu-p f isebenzisa amalungu omthetho isebenzisa amapholisi ukutshaya abantu ukuthi bangangeni emgwaqweni baprotest-e khona i-constitution yethu ivumele ukuthi abantu benze njalo ma kungavuka nje kusasa lapha uzulu ethi hhayi sesidiniwe nge-corruption esezimbabwe kuzavuka kulamasosha lamapholisa egcwele indawo yonke etshaya abantu ebulala abantu kulama-cases abantu abadutshulwa ngamasosha beprotest nanamhlanje akula ngisho oyedwa wagwetshwayo ngendaba yangkhona so ayeke vele zatshaye nje asifihle umphini sithi uhulumente uqondile njalo abantu laba balecala ngoba siyawazi uhulumende wethu ngokuncindezela abantu
phosele ukugcina kolei
nxa abantu besenza i-demonstration i-peaceful uhulumende ngambona kona angatshona ehlukumezana labo but iproblem ekhona mthembo and lo ncube layo mbanda nxa efuna uma eqinisweni awufakaza asikaze sibe nama-peaceful demonstrations every time kungenzakala koka sokungena ama-elements abantu sebeqasa ukutshisa izinto sebetshaya izinto sebetshisa amathaya kutshaya izimota kutshise izimota kusenza loko naloko so lokhona-ke akusekho emthethweni uyabusubambenzela abanye abantu
lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu-p f lo mnumzana Brian Ncube isikhulumeli sebandla lezaphu bexoxa le-studio 7 wezemidlalo lamhla sixoxa lo Memories Banda umqeqeshi kayamurayi Gamochirayi Tafiranyika wezomdlalo wenqindi uyemurayi ophoza inqindi okumangalisayo uthakazelelwa ngabantu enkundleni zokuxhumana
Boxing Day ngifome 18 January 2022 ngabathatha abantwana laba enjube lapho engikhulele khona ngabafundisa so nje ngibafundisa abantwana laba bebengakwazi lutho vele bonke bafundisa iboxing bengakwazi ukuthi iboxing kuyini ngasengaqala ngaba-educator ngayo ngabatshela angithi so sase siqala ukutrayina ngabatrayina step by step bafundisa ukuthi kuyini vele okuthiwa yiku-clinch i-fist vele ekuqaliseni boxing stance everything ibiyinhla kimi abafundisa sacasisa-ke ukutrayina then he has registered with the Postal Federation as a Kasagi Ugushalagi amatournaments.
Smaller lapa untum below, yes, sense baggage. Can be one given. Ungathi uzama umntombi ekuthayanga akusitshele sibe naye ukuthi utshakane.
Silokhe safunda asikafiki lapho kumele siye khona, lokhe safunda still a long way to go. So alokhe safunda sisakhatshana sisafunda.
Ye nxa sikhangele kodwa-ke ama-tournaments kumbe ngithi imidlalo eyake lingene ikhona yini njalo nxa lingena lenza njani?
Yonke imidlalo ehostwa yiZimbabwe Boxing Federation siyayidlala. Sesingene ama-tournaments wonke, national tournaments, uke wawina i-trophy yokuba yi-best female boxer tournament. Sidlala kuhle, lathi siyi club thina injube sike sawina i-trophy ye-best club of the tournament. Nami nginje ngike ngawina i-best coach of the tournament kwi-tournament kwabathengi kade dlala nalapho.
Ye, abafisa ukuthi bakuxhume bayakuthola njani ukuze ukuthi bakuncedise?
Unumber zami +26377275002, ku-Facebook page yethu injube boxing academy, or ku TikTok yethu futhi injube boxing academy, or bazithola enjube koBulawayo salukazi asisenta ku eSquare yikho sitrainela khona.
Umemorous Banda umqeqeshi kaye Murai Kamuchirai Tafiranyika okumdlalo wenqindi besixoxa laye ekoBulawayo. So kwisikhathi sabalaleli
sizozemene siyabingelela siyabonga. Kuyadanisa kakhulu ukuzothola umnanga gwayi basiwe ngama-head besadiki phezu kokubana kulezi ndaba ezizinsolo ngokhetho ezamangalwayo kuyona isadiki. So kuyakhombisa ukuthi leyo ndaba leyo siyahlali ngamampungeke ngeke isaphinde ilungiseke. Kungasenani mbuye ngibe nombuzo wokuthi imali yaseZimbabwe leyo abathi izigi ihlukene ngani lama bearers check nama bond note? Ngoba ngokubona kwami into eyodwa nje efana ayisoze yafaba icurrency ukuthi iyamelana lokusebenza iyodwa elizweni ukuthi abantu bephile ngayo, kungala US dollar, kungala pound, kungala pula, kungala rand. So ngicabanga ukuthi vele kubamba abantu amehlo nje igovernment ezanophefa ehluleke ngakhona ukuphuma lesisombululo semali ebambekayo sesi-1980. IZANU-PF yiyo nje okumele iphele, iphume iphele, kube ne-new government kulalizwe ezakwazi ukukhanda icurrency, ezakwazi ukwemukeleka emhlabeni yemukelo langamaZimbabwe. Siyabona.
Sanibonani, sanibonani zihlobo. Yasa izo ndaba le yabasha abayikhulumayo hayi khona mina ngithi kuyafana ngoba ibandla kusase lilwele lelibusayo. Inkinga nabo noma bangafaka omusha ayikunamehluko ozoba khona mase siqathanisa neconstitution yabo laba babandla elibusayo. Bazoba babadriver ngeconstitution still sizosafara phakathi kwalo mbuso until kuhangazi ukuze kuyovela izulu lakuphi. Kufana nje abasha bangaphansi kwalo mbuso bazolawulwa yiwona la maxhego amasosha lawo azobatshayela umthetho futhi. Thina sifuna ukukhululeka, kube khona imithetho emisha, i-constitution entsha, hhayi leya ebandla leli elibusayo, ngoba vele bayifakele khona lokhu ukuthi basihlukumeze, basicindezele.
Studio 7, siyacela iZANU-PF sihloniphe, sizala zeZimbabwe. Ngiyaliphinda leli gama, uPaul Nyathi ayekele ukubopha abantu abayenza izinto ezingalancedo. Engabona abantu bedlala ibhola egroundini yababopha, waye lidlala ibhola. Ebona abantu begijima etradeni yababopha, waye ligijima. Ebona abantu bebuthele behleli phansi bephuzela utshwala noma bezenzela i-birthday party ukuthi awumntana omzile mhla ka-15 June bayabopha. Bambophelani umuntu onjalo? Because into ezingalancedo, into ezi-serious, ama-case a-serious, abantu abathisha umuzwa womuntu, abantu beZANU-PF abathitha imizi yabantu bengalacala, abantu ababothiweyo ebethi sibalacala besidla i-birthday party bayabotshwa, abathisha umuzwa womuntu into e-serious ababotshwa. Kanti waye abantu behlukumeza kangaka iZANU-PF? Waye ihlukumeza kangaka iZANU-PF? Amapholisa nalawo kuthiwa ngoPaul Nyathi abalancedo, aba-useless.
Studio 7, ninjani nabalaleli, ninjani lonke, ngiyalithanda lonke. Ingabe iZimbabwe izolunga kwenze njani ngenxa yaleyo iphathile ebusayo? Izolunga ma kwenze njani? Sonke siyazi ukuthi iZimbabwe ma kungamiswa amaphoyisa asebenze ngendlela e-right namasosha asisetshenziswe ngendlela e-right, iZimbabwe ingaba right. Bahloniphe abantu nje, bahloniphe ilungelo labantu. Siyazi ukuthi iZimbabwe ingaba right. Savumela iphathi ephikisayo nayisebenze.
Siluba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngenjabulo, uMthembu Sithembayo. Ukhiphe isidube lingakhohlwa i-live talk elandela. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.